Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Namhlanje ngompandula 7 2023 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
njengoba libona silapha sihlangene ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni esikukhanyeleleyo ukuthi sakhe nini imithetho ekwabithwa or ebenefithwa ngabantu bonke esikuthi thina ku-triple seats forever.
Kugcotshwe amalunga edalela ephalamende namhla eMount Aaron, eMount Hampton, abagoqela abakubandla leZANU-PF lele Citizens Coalition for Change.
IHarare ayisamanga kuhle because abakhansilawo awe the other party, they are not doing umsebenzi wabo kahle. So we want to challenge thina abeZANU-PF isithiyethu ibe back to
Kuqhamuke udlakela phakathi kwabasekeli bebandla leZANU-PF labe-CCC phandle kwamahofisi ekhansili yeHarare e-Townhouse namhlanje ngesikhathi yamakhansela amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugcotshwe amalunga edalela ephalamende namhlanje eMount Hampton abagoqela abakubandla leZANU-PF lele Citizens Coalition for Change elithi ukhetho lwatshontshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Amalunga amatsha afungiswe ngumnumzana Kenneth Chokuda umabhalane wedalela ephalamende. Abameli abaningi bathi bazimisele ukusebenzela uZulu weZimbabwe. Omunye walamadlabuzane okusebenzela uZulu ngumnumzana Decent Callings Bajila omele iluveve makhandeni edale.
Ukuthi size eParliament kuqakadeke kakhulu ngokuthi siyakwazi ukuthi sanqoba, kodwa sanqoba ukhetho olulobuqili phakathi. Nxa sinqobe ukhetho olulobuqili phakathi kuqakadekile ukuthi abantu sihambe siyebamela. Ngoba sathi sikhankasa asijonge ukuthi sifisa ukunqoba ukhetho oluhambe kahle, sathi sifisa ukunqoba ukhetho laloba luhambe njani. Siyananzelela ukuthi sinqobile, sinqobe ukhetho olulobuqili obukhulu phakathi, kungakho kuqakathekile ukuthi size khona lapha.
Umnumzana Pasha Sivanda owalahla phansi umgcini incebo kahulumende, umnumzana Mthuli Ncube ukukhetho eCountry Park, laye uthi uzasebenza kugadalala ukuze kulungiswe okuhlupha abantu bakuleyo ndawo.
Njengoba libona silapha sihlangene ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni esikukhanyeleleyo ukuthi sakhe nini imithetho ekwabithwa or ebenefithwa nabantu bonke esikuthi thina ku-triple seats forever. Why isitsho njalo? For so long iParliament yethu ibi-abuswa kwakhiwa kubulawa imithetho engenzi lutho ekwabithwa ngabalutshwane. So ukukhulu okumqoka esikuthi sizokulungisisa indaba yemithetho.
Omela omama ePhalamende eHarare unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi uzakhuluma kakhulu ngokubhekanela besifazana.
So yikho thina njengebandla sifaka nje ukuthi iPhalamende ligcotshiweyo, first things first, asenze nini i-postmortem ka-2023 ukuthi ukhetho lolohambe njani, njalo sithola ama-answers sibone ukuthi besimove forward.
Umnumzana Tafadzwa Mgwadi omele iBuera West edayela ePhalamende uthi ulethemba lokuthi amalunga wonke azasekela okufiswa nguhulumende webandla leZANU-PF.
As members of parliament, all of us, including the opposition bench, the testament that we are now moving forward and the nation is already started gathering steps towards moving forward. And hope that we are going to have a
lasting
change.
Sesigcotshiwe beParliament sonke labebandla eliphikisayo ilizwe selisiya phambili. Ngiyathaba ngalokho, ngithemba sizasebenzisana kuhle.
Ukungena kwebandla le-CCC eParliament nakumakhansili kuza kwenza ukuba kube nzima ukwethenjwa nguZulu ukuba kalivumelani nempumela yokhetho. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Bekezela Gumbo uthi benze kuhle ngokungena eParliamente.
Yekulicebe elihle kakhulu, yekuyidecision enhle kakhulu eyenziwe yi-TPC ngenxa yokuthi abantu ababavoteliyo babavoteli befuna ukuthi bebakhokhele, whether babakhokhela eGomora kumbe babakhokhela eParadise, bakhethe ukuthi babakhokhele. Okwesibili, icebo leli lilungile ngenxa yokuthi i-opposition mayisiwinile indawo zenezo kumele ukuthi izivikele, izisebenzise ukutshengisa abantu ukuthi iyafanela ukubusa, kwenzela ukuthi labo kade bengaboni bebone ukuthi
dale leParliamente eleNational Assembly lilabameli bezanupf abalikhulu lamachumi ayisikhombisa lasithupha 176, abe-CCC balikhulu lantathu 103, ukuthi indawo yaseGood West imelele ukuba lommeli ngemva kokuba omunye owayencintisa kukhetho ezimele umntono mtono wabhubha kungakwenziwa ukhetho. Ukuza kwenziwa ukhetho lwama-by-elections eGood West. Ukuphinde kwagcotshwa abameli bedale le-Senate lapho ibandla le-ZANU-PF elilabameli abangamachumi amathathu lantathu 33, ele-CCC lilabangamachumi amabili lasikhombisa 27, kuthi induna zilabameli abalichumi lasishiyagalombili 18. Abantu abaphila lobugoga bamelwe ngababili. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America,
kuqhamuke udlakela phakathi wabasekeli bebandla leZANU-PF labe-CCC phandle kwamahofisi ekhansili eHarare eTownhouse namhlanje ngesikhathi amakhansila amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Kulabanye abalimeleyo abagoqela omunye owesilisa obonakale esobha igazi emhlane. Kubika uMavis Gama.
Kube lokuxokozela okukhulu phandle kwe-Townhouse eHarare lapho okubuthane khona abasekeli beZANU-PF labebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change behlabela ingoma zokuchothoza njalo behozana, okubangele ukuthi bagcine sebetshayene. Abalimeleyo bagoqela omunye wesilisa obonakale egeleza igazi emhlane, kugcine kungenela amapholisa aqeda umsindo. Udlakela lolu lusenzakala phandle phakathi kwamahofisi ekhansili bekugcotshwa amakhansila asanda kukhethwa afika phose amachumi ayisithupha 59. Kodwa akusakhethwanga umeya wedolobha leli ngoba kulombiko omise lokhu ovele kuhlangothi olubona ngokwakhiwa kwezabelo olwe-Public Works and National Housing olawule ukuba umeya akhethwe ngelanga elehlukileyo, okuyinto enzakale njalo kobulawayo izolo. Omunye wamakhansila eHarare ogcotshwe lamhla ngumnumzana Lovemore Makuwerere omele iward 24 njalo engowebandla le-TPC.
Sifumo yabisibhedlela, ama-plans akhona esibhedlela sesilawo, so sizacela uZulu nabanye abangasincedisa ukuthi siyakhe isibhedlela soneso. So obunye engingafisa kona ukuthi sithwale izimo ngoba hayi khona apha yikhona challenge khona.
Unkosikazi Teresa Taguma Thomas ongene nge-proportional representation phansi kwebandla leZANU-PF ufisa ukuba idolobho leli lihlanzeke.
IHarare ayisamanga kuhle because ama-council lawo awe the other party not doing umsebenzi wabo kahle. So we want to challenge them. Thina abeZANU-PF
ngaphambilini kokuba lumkhosi uqale, umabhalane omkhulu weHarare u-injiniya Hosea Chisango wazise ngohlelo oluzolandela ngemva kokufungiswa kwamakhansila la, ogoqela ukuthi kuzamele bangene umhlangano wokubafundisa umsebenzi wabo emhlanganweni abazawenza lomnumzana Tafazi kwaMguti unobhala obona ngezedolobho leHarare, Harare Metropolitan Secretary for Provincial Affairs and Devolution. Anduba kukhethwe umeya lomsekeli wakhe kanye labagcini sihlalo labasekeli babo kunsukwana ezilandelayo, hatshi lamhla njengalokho obekukhangelelwe ngabanengi. Lokhu kuphikiswe ngukansela Danford Ngadziwore we-TCCC omela iward 16 kumanisipala weHarare.
This is not the first time as a council I've been here for. So are we saying that then how are we writing?
Angiqali ukuba lapha njengokansela, kambe lokho kutsho ukuthi sesisibhala kakutsha isisekelo sombuso na.
Abanye abafungisiweyo bagoqela unkosazana Cecilia Chimbiri owe-TCCC ongene nge-proportional representation, lo mnumzana Simbarashe Chana Chimwe owebandla leZANU-PF owaziwa njalo ngelokuthi Dama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Selokhu sikudaba olufanayo lokugcotshwa kwamakansela, kugcotshwe alishumi lane 14 eVictoria Falls, iningi lawo bengabebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change. Bona-ke abathi inhloso yabo yikusebenzisana njengekhansili ekufezeni izifiso zikaZulu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngalizwi linye bathi okusemahlombe abo njalo okumele kufezwe ngokuphangisa yikuxazulula udubo lwamanzi idolobho leli elibhekane lalo loba nje lincelezelane lomfula uZambezi. Isiphathamandla sekhansilini yaleli dolobho umnumzana Roni Dube uchasisa kabanzi ngohlupho lwamanzi.
Lapho siwathatha khona emfuleni kulenkalakatha yempompi edubukileyo khona phana, yiyo esizama ukuyilungisa. Sesize sabiza labo contractor abavela koBulawayo ukuthi basincedise.
Omunye wabafungiswe ukuqala umsebenzi emela iward 8 unkosikazi Priscilla Chuma Mhlanga uthi ngaphandle kwamanzi zinengi inkathazo ezikulindawo.
Okwakathesi ungakhangela njengakuBD 46 lapho enhlala khona, abantu bakhala ngendaba yamanzi, bakhala ngendaba yesuwa, bakhala ngendaba yama-roads, izulu lingana laphana kuyagcwala asila noma gravel.
Ongumqondisi Chief Whip wamakhansila la umnumzana Richard Mguni uthi uhlupho lwamanzi luyimpica kuzakhamizi eziningi.
Into esikhangeleleyo lapha ngama-councillors including lami indaba yamanzi, ngoba idolobho vele likhala ngamanzi, liyachisa ngamanzi. I think that into okufanele ukuqala nga siyahlala si-address indaba yamanzi. Yes, imigwaqo isesecondary but amanzi ofanele siwakhangele ukuthi yobapromise bazasifakela ama-reservoir in 3-6 months. So fanele sibone ukuthi kuyayenziwa ngokuchecha.
Ongene eliqembu elizimele lodwa umnumzana Thafatswa Mutowa uthi laye uzasebenzisana labanye bakhe abebandla eliphikisayo ele-TCCC.
Indaba yamanzi aso ndaba engasova nge-one day, indaba engasova maybe in a year's time, because into yakhona we're using the old system. So we need ukuthi sibekezele kube nesikhathi usilungise indaba yamanzi.
Uthi njalo uhlose ukuphakamisa intsha ngezenguqu, lokhu kungeminye yemizamo yokulwisana lohlupho lwezidakamizwa. Kulinhloso usekelwa ngunkosikazi Mhlanga.
Intsha esilayo abala lutho lokwenza, that's why they are involved in drug abuse. Ungakhangela even in my manifesto I indicated ukuthi sikhangelele ukuthi ungakhangela emkhosana ngale akula ground yelokuthi abantwana bangadlalela. We don't have i-library yokuthi abantwana bangahamba beyestada. We don't have anything, noma i-stadium ungakhangela sona lesi it's incomplete okuthi abantwana behambe beyekwenza behambe beyenza ama-games abo.
Omunye wabathathu abangene kuhlangothi lwe-women's quota unkosikazi Mabhukwana Ndlovu uthi eyakhe injongo yikuza le nhlelo zokuthuthukisa abesifazane.
Thina njengomama sifuna ukuzama ukuphakamisa omama, sibancedise ukwenza ama-projects ukubana benele ukuziphilisa ezindlini, benele ukugcina abantwana bebahambise esikolo, lokubona ukuthi izinto abazenzayo ezinye ezingalunganga ayincebe ngasitopha kunokungena emabhawa wathi especially i-youth yabomama.
Abesifazane laba bathi okunye njalo abahlose ukukufeza yikutholakala kwendawo zokwenzela imisebenzi yezandla efana lokuthunga, ukweluka amadoyili, amabhasikiti kanye lengcebethu ezizathengiselwa izivakatshi. Ngemva kokuthathwa kwezifungo, uDube ugqibe ngokuqonqosela amakhansila la ukuthi bazaba lomhlangano wokufundiswa ngokujulileyo okukhangelelwe kibo kulandela i-Urbans Councils Act, qede behlale sokubunjwa amakomiti ukukhethwa kuka meya lokunye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abantu abangamashumi edlula ayisithupha 63 bahlolwe izolo kobulawayo batholakala belomkhuhlane wesihudo. Lo mkhuhlane ubikwa usumemetheka kakhulu elokishini lePhumula. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ukumemetheka komkhuhlane lo kutsho ukuthi sekulabantu abangamakhulu amahlanu lamachumi amane lanye, i-541, esebahlolwa batholakala belomkhuhlane wesihudo kobulawayo kusukela kuviki ephelileyo, kwaphepha abangamachumi ayisikhombisa lantathu, i-73. Lokhu sokwethuse abantu abaningi abathi umkhuhlane lo ubangwa yikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Esinye isakhamuzi sePhumula, unkosikazi Elizabeth Nyirenda, uthi amanzi nxa ekhona ezimpompini ayabe engcolile njalo elephunga.
Into enkulu yindaba yamanzi. Amanzi yiyo iproblemu enkulu yokuthi amanzi kathe saqeda iviki engekho, khonapho nxa ebuya amanzi awo engcole emnyama ethi tsu. Even nxa ukabhoyilisa lapha uyeza enuka sibili, enuka uyabo enuko kokuthi vele amanzi lawana vele ayenzi kunate njiyana. Manje uya every week wethatha mabhini, but wona abantu wajikijere emakhonini khona, emajikijere ekhoneni idoti amaphamba kuyini konke, uzatori mpukane zana zesibuya futhi emayana. Amasuriji lawo vele amakhona wonke adubuka amasuriji wodwa.
Isakhamuzi sePhumula umnumzana Albert Mhlanga uthi kuhlale isikhathi eside amanzi engatholakali okubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo.
Into eyenzakalayo ukuthi ePhumula kuhlale kungela manzi isikhathi eside, lanxa amashedule ama-Wednesday lama nge-weekend la okuthiwa ayabuya amanzi ePhumula abe engabuyi. Kwenzela ukuthi abantu bebesebenzisa izambuzi kunjalo, abanye besebenzisa egangeni, indawo yonke yagcwala ingcekeza. Ukuthi nxa impukane zithe zaqondana lengcekeza leyo zisuke zizokuletha futhi ekudleni kwabantu, kwenzela ukuthi imkhuhlane isuka khonapho empukaneni.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi isihudo singabe sibangelwe ngamanzi angcolileyo.
Imbangela igoqela ukuthi amanzi abuyayo mhlawumbe abuya evele eselengcekeza evela kuwamapayipi. Lokho kubangelwa ukuthi kuyathatha amalanga ambalwa amanzi engekho evaliwe, sithi water shedding. Sahlolisisa kabazempilwa kahle bazadike nxa sebephume lesisombululo esegcekeni bazise. Kodwa okwakhathesi abantu bakhala ngokuthi banatha amanzi ayesanda ukuphuma ezimpompini. Esikhathini esiningi nje abantu bayakhelela bafake ezinkonqeni zabo bazinathela amandla nokwamalanga nalawa ambalwa kungabi lohlupho oluthize.
Umqondisi wezempilakahle weBulawayo City Council uDokotela Edwin Sibanda uthi ukuswelakala kwamanzi ngokunye okubangela lokhu, ngakho bayelapha abagulayo kungela mbadalo.
Amanzi avuliwe kusukusela kuthanga, sizazama ukuthi ahlale evuliwe throughout, kusukusela ngolwesithathu last week lokho bebuya. Abanye siyabalandela ezindlini, siyabalaphela ezindlini. Partners asincedisayo i-Africa Ahead labanye bakhona phansi khonale labo asincedisa ngalapho esithola esifuna khona uncedo. Into yokuqala yokuhamba kwamanzi, ukungabi khona kwamanzi kwenza ubuchapha bande ezezimpompini lezi ezinye zakhona ezezindala, abuya ezethwele ingcekeza eyasala isiba khona ngesikhathi amanzi engekho.
Ngenyanga kaNtulikazi abantu abalikhulu lamachumi ayisitshiyagalombili lengxenye i-185 babanjwa ngumkhuhlane lo. Ngoncwabakazi inani labantu ababanjwe isihudo bedlula amakhulu amabili, i-206. Ikansile iqhubeka isipha izakhamuzi zakobulawayo amanzi okwensuku ezimbili ngeviki ngoba amadamu kawala manzi anelayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abanye abantu lokho betitibela yikulandela kunqoba kwamongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho oluqhutshwe kunyanga edluleyo olulempumela ephikiswayo libandla le-Citizens Coalition for Change eliphikisayo. Abe-CCC bathi basakhulumisana lenkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa eyesadeki ngokuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho, kodwa abe-ZANU-PF bathi i-CCC isiphelelwe umphako. Inhlanganiso ezazisihlola ukhetho loluzigoqela i-SADC, European Union, African Union, ezithi ukhetho loluka lukhutshwanga ngemfanelo. Loba abe-CCC besola impumela yokhetho lolu namhla kugqotshwe amalunga amatsha wonke edalela ephalamende njalo lamakansila emadolobheni atshiyeneyo lendaweni ezitshiyeneyo zelizwe izo lokugcotshwa amakansila kobulawayo. Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukubana amalunga e-CCC agcotshwe ngesikhathi ibandla leli likhala ngempumela yokhetho. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGates Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Belief Kaule owe-ZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi owe-CCC.
Mina ngizavumelana lento ekhulunywe ngoSiri Ramaphosa ukuthi vele kuthi akuze kumele akulakhethi ukuzathwala uhambe kuhle. Mina yamangala i-CCC ukuthi igalelani laba bawine khona ama-councillors lama-MPs ama-positions abawinileyo bathi ukhethe luhambe kuhle. Ngazo kusiza ku-position kulokuze niyamukamongameli laba bathi bona ba-regive. Honestly, I'm failing to understand. Abayekele phela bahle bathi yonke into yakho bayikhalale ngendlela enjalo ngabe sikunye kwakhona ku-regive. Yikho nje hayi no, madoda, let's be fair. Ilizwe ngelethu sonke akusetshenze kuye phambili.
Yes, yakuzwa kakhulu-ke baba Mlalazi.
Ukhetho lweZimbabwe solwenziwe lwadlula ngokujwayelekileyo sibone izimanga sibone into eziyangisayo kade zisenziwa yizek incedisana lohulumende. Kungani ngisithi incedisana lohulumende? Ngoba ubuthunga accuser izek ukuthi lapha lehlulekile, izek izithulele idifendwe ngomthwangwa labomangwana labo bonke abanye abezana. So akumangalisi lokho okwenzakeleyo. In fact idlulisile this time ungazake kwenzakale okubanga lokuthi izanu izigijimele iye court iye kuthi izek kayibambanga kuhluhlela lokhetho. Okuyikho thina abanye ngaphandle kwe-CCC abantu nje jikelele bathi lolu khetho hayi akula khetho olunje. Wakuwabona ngapha ukhetho olokuthi kuthweka kula ma-ballot paper. Ama-ballot paper kuya ngo-6 uzethwa ukhetho sokudluliselwe kwelinye ilanga. Ngitsho at the height of madness kaMgabe kakuzange kube le incompetence enje. Kodwa kakusimangalisi ngoba uMgabe wathiya esitshelile engakafi ukuthi lungamba othungamela ilizwe hayi ingqondo kayikho kagraspi nxa ukhumbula Dube wako wasitshela ngabo probity uMgabe. So azange simlalele ngaleso sikhathi sesikubona ke namhlanje sokuvela egcekeni ukubana sibuswa nje izimpumputhe.
Baba Gawule,
Kips uyazi ngiyadana kakhulu ukuthi uMlalazi xa ekhuluma esithi uMgabe wakhuluma ngomnangagwa ngopresident Mnangagwa kuwo ambontu inza khona okwakukhulumayo uMlalazi kuyahambelana lalobe le ndlela uMgabe wayemthembe ngakhona uMnangagwa. Amakomiti zonke ayirana ama-cabinet committees lana amanye ngaba wasiphi isikhathi ikwazi wamu-appointa waba ngu-vice president wayembona ukwenelisa kwakhe ukuthi umsebenzi uyawenelisa. And babekhuluma abanye khona ephathini phakathi abanye babekhuluma bathi uMnangagwa is a good administrator. Ngokunjalo vele uMnangagwa njalo uveleni uMnangagwa ngokuthi ngokwakhe yena uyasebenza vele ukusebenza kukhuthele kakhulu uyasebenza sibili. Indlela yakhona asebenza ngayo yena le etshengisa ukuthi bamphakamisa baze bamfikisa lapha agcina ekhona apho uMgabe. Okhona eyinzama ukuthi nginalifaye ilokuze le ekhulunywa nguDumane yokuthi uMgabe wathi uMnangagwa umuntu ongayenelisiyo. UMnangagwa uyenelisa yikho esikubonileyo khonokho and ungakhangela vele nama-portfolios abahambayo
aphathayo ngesikhathi enguminista ngesikhathi ekukabinethi kamgabe wayevele ebambi. Asithini thina zihlobo ezithandekayo, yabona umumo lo wama-elections lo usundlulile, now water under the bridge. But mina into enginanzelelayo sonke isikhathi ikakhulu e-Afrika la akula muntu umuntu othi ama-elections afike ngowinileyo othi odliwe ama-elections arei yinto esikhona, but ama-elections sedlulile ahlangane emuli yezimbabwe ehambe isiye
phambili. Bamlakazi, kuya phambili ukakhulu umgawule esithi phela kuma-parliamentary lapha lakumakhansili libuthile endaweni eziningi, yindaba lisithi kuqhutshwe kuhle khonapho kodwa lithi kukamongameli kuhambanga kahle
kule nto ubaba ugawula angayisiyo nxa sikhuluma ngokhetho ngokungahleleki kwalo. Yebo, i-opposition ithethe ama-seats athile ezindaweni zemadolobheni la kwezinye emakhaya kubo-Mat North. Akutsho ukubana bekukade kuqondile kulezo zindawo. I-opposition yenelisile under difficult circumstances ukudefenda ama-seats athile lokuthatha back ama-seats athile. Kulezo zindawo abantu beZimbabwe abahlala kulezo ndawo bodwa nje balile ukuthi basetshenziswe izano. Siyazi ukuthi kwezindawo emakhaya abanye bebetshelwa ukubana wena uzatha wenelisa ukubhala uyevotelwa ngomunye umuntu, njalo kwezinye indawo osobhuku bekulamatafula okuthiwa khona kuthiwa i-poll exit survey something like that. Zonke zenezo izinto ezimbi ezenziwe lukhetho obeluqhutshwa iZEC idefendwa izano PF. Konoko kukhona okunuka santungwana. Uma simuva siya phambili, ugawule uthi kufanele sibambane sakhilizwe siya phambili. Unfortunately, ugawule nje selokho waba nguye esizoba ngezano kwakulokho kuthiwa pamberi pamberi. Kasi zake sifike kuleyo pamberi.
Lapho lizwe umnumzana Philip Gawule weBazanu PF lo mnumzana Fortune Mlalazi oweCCC sibexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Umhlangano wokuqala oqakathekileyo wezwekazi leAfrika oweAfrica Climate Summit ugqitshwe izolo eNairobi kwele Kenya. Abakhokeli beAfrika abangenele umhlangano bathethe isinqumo sokuthi kubuthaniswe imali ezasetshenziswa kusetshenziswa imithelo emitsha e-carbon tax yokulwisana lokuguquka kommo womkhathi. Kule nkuthazo yokuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo akhipha imali eningi ezangena kulesi sikhwama. Obethunywe ngumongameli weMelika kulo mhlangano umnumzana John Kerry wazise ukubana ilizwe lakhe lizakhipha izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika, US $300 million, yokuphathisa ekulinyweni kwezilimo ezingaphanjaniswa ikuguquka komumo womkhathi eAfrika. UThabo Kancube oweStudio 7 ubelethuba lokuxoxa lobe ngumthathi ntambo ogatsha lwezomumo womkhathi emele iZimbabwe umnumzana Ngqobe izitha mangaliso Ndlovu.
Ukujala ukwenzakala eminyakeni ukuthi ama-presidents omongameli bamazwe bamsondo bahlangana kuphela kulokho esikuthi i-conference of parties okuba khona injalo umnyaka wethu siyaphela. Lo nyaka sebe sihlangana e-UAE e-Dubai. Laphana uthola ukuthi kakhulu babuya bezoyenza ama-statements kukanti bekunethuba elebeliyiswelakele lokuthi bake bahlangane baxoxisane ukuthi kanti vele indaba le yokuguquka komkhathi sinanzelela ukuthi i-Afrika ayisiyo ebangele ukuthi sifike lapho esesikhona, kodwa yiyo ezithola iphakathi kokunzima ekhona nalalokhu ungananzelela kithi khonapha eZimbabwe. Sokusenzakala phose minyaka yonke ukuthi silama-cyclone, kwenzakala phose minyaka yonke ukuthi ma kuqala nje isikhathi sezulu kwakuyumoya lolaka, izikole ziyathathwa, izibhedlela ziyathathwa.
Ye, sikhangela lapho umhlangano lo obuqakatheke kakhulu ulungiselela ukuthi kube lezinqumo ezizohanjwa lazo nxa sekuyiwa emhlanganweni lamanye amazwe angekho e-Afrika. Yiziphi izinqumo eziphume kulo mhlangano?
Okokuqala isileyo ukuthi thina njengesizwe se-Afrika
yithi esiphakathi kobunzima bokuguquka komkhathi, ikanti kakusithi esakubangelayo lokho sithe sifisa kuphuma kuyo sobala. Loku esibili sithe nqabe sibe sihlangene kunyaka ophelileyo e-Egypt eSharm el-Sheikh laphana, kwaphuma isinqumo esokuthi kumele kube lesikhwama esizaqondana lokuthiwa yi-loss and damage, i-fund way. I-loss and damage kukhangela ukuthi njengoba sasihlangane le ngozi eChimanimani nxa ukhumbula iminyaka empilo yedlula empilo emithathu, kakula sikhwama sokuthi amazwe nxa eselungisa ngemva kokubivikela okungako bathola ngaphi imali. So thina sikhangelela ukuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo afake imali.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo, nguPraxedes Jeremiah.